Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le CCC limangalele emthethwandaba iCommission yezokhetho eyeZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokususa abantu okwenziwe yiZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakoti kuze kulungisa indaba yevoters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zabo amanyamazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba iCommission yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe yiZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yiZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona iZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. iZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso yeThimphachedu ithi iZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Gift Ostalos Seziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla leCitizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulohlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela lokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana le-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela okokuqala. Yes, kuzayenza indaba zokuya amakoti kuze kulungisa indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube lama reform. Njengoba sahlala sikhuluma kubana kuma 7 key reforms esiwadimandayo kule ndaba ye-voters roll, kule ndaba yokutransmitter kwama results, kule ndaba e-transition lamaye ama reforms esakhulumayo. So lokhu okwenzakala ku-by-election yasitshengisela ukubana iZEC ifanele prove beyond reasonable doubt ukuthi le capacity yoku conduct ama elections are free and fair.
Umnumzana Gift ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eHarare.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, leyamabhanga eZibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga izintathu zingaholi. Izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane. Imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lo wake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongumunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo.
Udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa yi student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwana. Nxa wona lawa amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe ezinenge kakhulu njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo. Lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe. Lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu. Njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo.
Yena uhulumende ubona ngani ethathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini kuyini kade kumele akwenze?
Umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzwa kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayibenelisi. Lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini. Izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane. Okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi, abameli bababalisi kuvunyelwa ukuthi kuzaholiswana njani. Njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube xoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe. Nxa ebaholisa imali yakuleli, imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyiholayo incane bese bexotsha umsebenzi, lokho wana kukho emthethweni. Two, akulunganga, kufanelanga umsebenzi. 3, kudala ukuthi kuswelakale lokho okuthiwa yi-instability at the workplace. Kube le instability ngokuphela ingekho istability. Into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda item lonke amatitsha ekhona kungabi khona uwethuselwa. Yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asitshonga ukuthi abaholise yonke nale abantu bayifuna kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile. Ngobuduba ababalisa abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelisa ukuthi bebhadalele abantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le access ye service yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye mina engikubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa nguNhlanhla Lux oweSoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zilaphana nxa befuna ukungena ema-toilet akumelanga kube lo muntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama building angawo ama foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uya ku-maintaina njani wathi hayi bona ngabantu abale discipline. So ke ngabantu ababamba umthetho uthi abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engikubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela. Ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esoku-mobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabangi ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kuminyaka edluleyo?
Ye hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane ilokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio. Ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophehla udlame bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngokumsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kodwa kulabantu abafika phose ikhulu 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-coronavirus selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1940 kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1000 1731 kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika eFig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olweValentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leKwekwe alila ngitsho imota eyodwa ecitsha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasocha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshengelwa ukuthi ngamalwa icatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika eleLos Angeles Rams lingqikilane lele Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu weSuper Bowl olandelwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo wehip hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg loMary J. Blige. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hey, livuka njani kustudio 7, livuka njani mthokazi omuhle. Nginelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe izikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa ye-COVID-19. Manje akula matitsha ezikolweni, njalo angeke sisole amatitsha. Amatitsha ayadeserva iholo elingcono. So kulihlazo leyo ukuthi amatitsha umuntu uyafundisa abe ngutitsha esebenze kugovernment okwesikhathi eside kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatitsha akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokhu lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibuke ilizwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya abalokhu besathanda izano bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani kusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Amangilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lesikwanileyo, abantu abahlulwa ukubusa ilizwe ibona into abayaziyo ukutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothi. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha, akodwa isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile. Isivaliwe izinsuku zabo njengezikanebukadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagumbini amane lapho kulesizwe sikamthwakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisele amagama kumafa abephathe e-CCC le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke laye lapha ezavota telwa abantu basesindebeleni ke bahloniphe. Eke lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kutwa ngomkhansela, kutwa ngominista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. Uchamisa la engabe lengqondo eyabona laba babusayo, yabomgabe lalaba babusayo, laba bangakhulunywa ngamabizo. Ontaba kayidiliki omnangagwa babona lapho. Chamisa ukuzinuka amakhwapa, uzinuka amakhwapa. Ungathathi ilizwe ulise Mpumalanga. Ma ungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe, hhayi lokuthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira mpimbira esindebeleni lapha, sikufuni lokho. Akuzami uzame nje ulungisise into zakho manje kusese March. Ya abantu bakho labo wena laba bathi mpimbira labo hayi asibafundi busilizwe mawungavotelwa ubusilizwe ube indoda indoda ngoba bathu leloya ngoba leloya elifundile ongazwafana nalaba bathi takaitora neropa waitora ngeropa zakhuluma kubi.
Ah salibonani salibonani basakaza bahle basakaza bathandekayo ah bomdala untungamini nabo crazy njani konapho badala wethu hayi thina siyaphila yebo engingathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi kulalaba abantu abathi yeye uchamisa yeye uchamisa dale busi bulawayo so wehlule ukuyivusa hayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani ebulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangona ilwa laye so imali yokuthi avuse ibulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyofane mnika imali isilwa laye ngiyakunanzelela maye ngazivusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least ngayivusa simvoteleni isibona omunye lo munye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami zongivotela.
Salibonani salibonani kustudio 7 hayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwamndolwane ngomakhulela hayi siyabonga bakithi siyabonga khula abasaza siphathe izindaba benesicelo manje kulabantu abathanda ukukomplaina lapha bethi ama-voice note abo kaphumele emoyeni hayi ngicela lilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma abantu baningi lokwana sonto esingatshona mpela siyikomplainele ukuthi hayi kungaphuma ma asiyasizwakalini hayi baningi abantu azaphuma sifikezele abasakazi bethu basebenza kahle kakhulu hayi siyabonga bakithi sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nami benezicelo ukuthi abantu bakithi beke bethu uma bekhuluma ubekele ukuthi beloko bethu umqondisi uzaphu o-CCC obanda kobani ingabali izani ngoba izani uvela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincindezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni i-opposition party ekanje eyayivele yaziwo i-CCC sikhipheni izalo sikobona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje omqondisi asokuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke labo zaphu siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzibo-CCC ayenamhlobo ihlalo sawonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke ezakomthwakazi zonke la magama khona uzompela ngesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi baqale manje bafanele ukuthi la maye bathi bana bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu beyivotela kumbe i-CCC abakwenzi bekubona-ke lapho sebevotela ukhetho lokuzeni lokuba umongameli so siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje loko bethu umqondisi usilethele ukukhanya siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa-ka ukukhanya kakahlala abaye abantu labo ochamisa sinothing hlala sikhuluma lingabhendi abantu ngebrush eyi-1 uma izane yaziphatha umuntu ephethe eyishona uchamise eyishona asothi uchamise inhliziyo yakhe ifale kale yabomgabe labo lokuzeni ukuthi abantu basempumala abantu basempumalanga hhayi bakithi asike sikhiphe ingqondo zabantu basempumalanga sike sibuhlaliseni sibe sizo eziyi-1 siyakhena izimbabwe yethu enhle ilizwe elihle siyabonga bakithi amen.
Salibonani salibonani lonke kustudio 7 siyaphila into esiyicelala besicela into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeka eceleni ngale like limbeka eceleni enza futhi okunye limtshethe ezama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebele into esintwini ezama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni esecabani lathi sonke siyayithola i-change le asiyitholi nale change abamnikezayo njengoba kazama ukube njani esihloniphe singabantu siyaphila na ya and abantu futhi okunye okwesipiyomi bakwenza abazama ukuthi bevotele i-MRP yomqondiso bebesuke ebantwini laba abahlukumeza abantu bempumalanga laba abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu ya thina sifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni laba bantu bempumalanga laba basicabange abasenzi babo
sorry ukuphinda ukusola uGawule nokusola uJonathan Molo obethe impofu vele and understand bayeleni bedle imali ababulala ngamuntu bakhuluma kuphela bayelingasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba wadle imali uRomo uGawule ngoba uyakhuluma akabulala ngamuntu uRomo obethe impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bayeleni bedle imali ningabantu bakithi abadle imali danya ba ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuzokusweleke lo wani ukuthi uthole imali hhayi hayi akusoqiniso lokho yebo akulanto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bedle imali kuright vele
sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzele esiphathele wona lonke nje lisebenza lapha kustudio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwe last le siwakhuluma njalo nje namhlanje nami benzama ukuthi ngiprocess bebaneni endaweni MRP MRP ngicabanga ukuthi ilomthelela omkhulu kakhulu ngabe ama-challenge wangizwa kuthiwa ingane eziningi azange zikhambe zo-register vote kahle kahle abaningi bahle bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bazobakhulula kade bebone indawo yema-challenge icindezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngibame yakubona lokho ayikho into ekhona akula mfundo akula imigwaqo infrastructure yonke ayikho akunamanzi nje hhayi lolo yiqiniso kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yabumqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi lokuthi sifuna ukuthi sidonselane singamabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka ikati sasolana lo mbuso wasihluphekisayo namanje owuphethwe ngoRobert Mugabe nalo kuxhasa abantu ngohlaka njengamanje amandebeli lamashona abazwani labelungu abazwani ngaye le ndaba sobe sifuna ukuthi sithole umuntu ongasibambanisa sonke sikhulumisane umlodo sibe into eyodwa so kahle kahle iMRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngaphi emathebeli nazikwazanga ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe eqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle mina ngibonani bazophazamisa iphathi le yeCCC ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye iZANU PF leMDC angazi xa bayibona ikusaneni leyo MDC bay opposition egxeka enye opposition sengicabanga ukuthi labo bafani bayiZANU vele kahle kahle abaveli iMRP ayiboni ngomsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo uMonzora labo Thokozane Khuphi okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamateacher ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi ilizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into ezemfundo bezikhona ukudla bekukhona wonke umuntu uhamba ama-Afrika wonke ade sebenza la eZimbabwe ngoba konke bekukhona njengamanje amaZimbabwe yagcwele i-Afrika yonke ahle upheka beshila izwe labo elinonilela yonke le nto so imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa ngento othiwa imfundo utisha ngeke besaba khona la ngoba kukho utisha ongasebenza ngakho utisha beqakatheke kakhulu nasifunda sisasaba fana besikolo njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa asazi ukuthi ilizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amazimbabwenzi akhona omele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma bafuna ukwenzani bedukisa abantu kodwa mna ngithi abantu babengabambana sibe munye sonke kuhambe siyovota sivotele i-CCC le yabo nesengishamise ebi-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe levele beli-best in Africa baze liphethwe kuhle selikhitshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika uthi ele Russia lilakho ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha. UBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngodaba lolu. Sixoxele olandela izombusazwe wakwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubona kude la kumaphephandaba mbona ngathi impi sengavuka noma yinini lapha ngakho ke ilizwe lakazi laseMelika mbona ngathi lenza kahle nxa lithi abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwazi ukungenzeka laphayana
khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lwe Ukraine le Russia ukubona njani ubona
ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump ngakungela daba lona lona
nxa sokusizela lo daba ke lo lesenzo sika mongameli uBiden ngona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlambe uwehlulekile kumbe sithi mhlambe wenza kahle iqiniswa ukuthi kanti yona vele imelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile impela kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele imelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe
umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe welemelika silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gandhi.